Izakhamizi zikaChechete emathebeleleni North ezibelomhlangano namhlanje beziqala ngokwanda kwezehlakalo zokudlengulwa kwamantombazana kanye lodubo lokuthatha izidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo osekudala ukuthi iningi libe yizigilamkhuba. Unkosikazi Dorica Ndlovu ongumabhalane wesigaba lesi ubike ngolwesithathu emhlanganweni wesigaba ukuthi umthetho ulokusilela ekukhulisweni kwabantwana.
Yathola umakhelwane ubaba abhize umntwana emrephile, sibubona kathi umntwana urephiwe enqabe lama-9 to 12 years khonapha, but uthole ukuthi umama uyabekwazi uze sokuthoka nomama ukhithela inkomo ngobaba embhadala ukuthi engaripoti kuvala icala. Umama ezivalelele umntana wakhe engalelo baba, ubaba ethi mama ngiyakubhadala inkomo ungayikhulumileyo ndaba. So thina sokuhlukumeza ukuthi khathi manje umama yena uma mzala umntwana ehlulekuba uzwa ubuhlungu ngaleyo nto, but iphelele emoyeni nje. Iphele kuzalo kwesigaba umntwana, ibe imbono ukuthi umntwana nangusifanalelo baba, but iphele emoyeni esigabeni. Kuyahlukumeza kakhulu njengezakhamizi lokho, kakhulu kakhulu, but sesibanzi ukuthi seyithini umnikazi wendaba ezithulile.
Umnumzana uLungisani Weza yena uthi udubo lokudlwengulwa kwamantombazana amancane luqheliswa ukuthi omama abafuni ukuthi kumangalelwe owesilisa ngoba engubaba womuzi.
Njalo futhi omama babe sesikaba ukuthi kuthiwa ubaba nxa esilile lomntwana bathi khona na ngingathinga ngizaphelelwa ngumendo ubaba ngixoshe ngiyedukulele.
Usabhuku we-BH 37 umnumzana Chancel Mpofu uthi labo njengenkokheli yomdabu kabaselamandla okwenqabela lokhu ngoba bengasahlonitshwa.
Into engiyinanzelelayo mina ukuthi singaze sibe siyathethiswa kumbe kulo mthetho. Izinto lezi zithengiswa local ezitolo emalayini nethu, abanye even besenza ilima, uyathola ukuthi uyenza ilima ngabo njengo ayenze ilima okuthi uzathatha abantu bakhona baphika amabhorabhorabhora embanje, thina senzeni njengamavillages?
Lawa mazwi abuye agcizelelwa njalo ngumabhalane uNdlovu.
Thomtana esithaleni njengokucalaceleni kulesinjengoba bakhrosa khonapha eZambia besazithathela bakhrosa ngamainto zabo zenalezo, but asesikulesikanka futhi okunye umngane umngane wembanje akusethiwe mbanje useyisikanka badaka uwese umntwana abasahlonipha uhlanga la kutshela idoda ekutheni mhlampe esisabekayo ngoba vele bezidakele umntwana grade 6 to 7 sebekhula benjalo abasafunda esikolo sebevele sezihlalela phansi.
Omele amapholisa uSergeant Tipho Feya ukhuthaze izakhamizi lezi ukuba zibike inhlupho lezi kibo. Ubuye njalo wazisa uZulu ukuthi izidakamizwa esezihluphile yiCrystal Meth ekhuthaza ukuthi uZulu amangale yiloba ngubani ozatholakala ethengisa okudakayo.
Ukuze wani umntwana angathatha amadrugs uyabe uyazi ufundisa wakho afundiso lo umuzi wonke sofile anti iKhathekete village yonke isefile anti because of mina engihlanyelayo imbange zami engiphekhayo isigodo khaya sami engiphekhayo ithothotho yami engiphekhayo umbe wengithengisayo intshengo anti utshwala vele kwathiwa ukuthi thina siyapheka nxa sisenza ama-cultural functions ethu kodwa asivunyelwe ukuthengisa leyakwazi.
Lolu dubo lezidakamizwa alugxilanga kulumango kuphela kodwa lusabalele elizweni lonke jikelele. Abezetherapy bathi sebebophe abantu abedlula 6,000 lokhu ebeqalileyo uhlelo lwabo lokuhlasela ngamandla abathengisayo lokukhuthaza labasakhulayo ngokuthathwa izidakamizwa. Abanye balaba izakhamizi eziyisikhombisa, omunye wabo eleminyaka edlula 70 elupane, abafecakala belima imbanje ezifuleni. Ekugqithweni komhlangano wanamhlanje, kuvunyelwane ukuthi kuzahanjwa kuyevuselelwa, kuqiniswe amakomiti okuvikela abantwana awe-Child Protection Committees. Zivumelene njalo izakhamizi ukuthi kengezwe kuqiniswa amaqembu ezakhamizi okuzivikela awama-neighborhood watch lokuvuselela ezamasiko ekukhulisweni kwabantwana ikakhulu amantombazana ukuthi batshele abadala nxa bethe badlengulwa. Ngimele iStudio 7 ngekomvuthu ngingunokuthi abadlamini.